ukuhlabela kwamalunga ehoza lawa ngesikhathi amapholisa ebasusa lapho bekade bemikhona belindele enye inkokheli yabo unkosikazi Jane Williams ebengene phakathi uyanikeza incwadi yezikhalazo kumabhalane wedale lephalamende. UWilliams utshele intatheli izindaba ukuba inhloso yalokhu kutshengisela kuyikudinga ukuba batholiswe ingcazelo egcweleyo phezu kohlelo lwezim asset. Inhlolisiso asebeyenzile njengenhlanganiso ibonisa ukuba balutshwana baluzwisisayo lolu hlelo okukhulunywa ngalo, njalo akekho osethe walubona ugwalo lwakhona, kuveze uWilliams. Uthi incwadi yabo yezikhalazo icine sisemukelwa ngunkosikazi Gladys Bisse, igqwetha ledale lephalamende, ngoba bethi umabhalane wephalamende engathandanga ukuyemukela lincwadi loba ukubabona.
If Zim asset is for the Zimbabwean people, Zimbabwean people will see it. If it is for ZANU PF alone, then I guess it will only be ZANU PF members who will see it, and the Zimbabweans at large will find themselves marginalized. We want the economic empowerment of Zim asset. And we want women to benefit. Who has received it? I only hear it being spoken about up there and in the press. Ordinary Zimbabweans have not yet received it, and actually, sorry, neither were they consulted about it.
UWilliams uthi bathetheleli thuba ukuhle baphatheke kuhlelo lwe 16 days of activism against gender-based violence ngokutshengisela phezu kokuqedwa kodlakela oluqondiswa kuzulu wenhlanganiso njengeyakhe ngamapholisa ngesikhathi zitshengisela phezu kwamalungelo azo.
For Woza, we have not only talked of violence in the home, but violence in the general society. And to us, when you talk of violence, we are not only looking at the bruises on our bodies, we are looking at marginalization, lack of development, and the harassment we suffer every day from these guys. Whether you are a human rights defender or you are a Zimbabwean, these are the guys who are hounding you on the daily basis.
Omunye onkokheli enhlanganisweni yehoza unkosazana Magodonga Mahlangu uthi okunye okubafuqileyo yikuba bakhathazekile phezu kokungagcwaliswa kwezithembiso ezenziwa nguhulumende wezanu PF ngesikhathi engena embusweni.
So ugwalo lelo esilethile iripoti lamhlanje ezasenza ukuthi khona sihlale sikhuthaza uhulumende ukuthi khona lathembisa lokhu abantu babona lokhu lungisanini i-constitution funa i-implemente ibe ngesebenzayo. Singakananzela khanalukuthi umongameli uthi egcotshwa wathi khona ikhabhinethi yakhe izaba matasatasa emva kokugcotshwa igijima ilungisa lokhu lalokhana. Asikubona, sibabone begijima, sibuza ukuthi isithembiso lesiziye ngaphi. Asahambi ngaphi kwesigabeni somnyaka kodwa izithembiso lukagcwalisa.
Izikhalazo zabo zivela kumpumela yenhlolisiso abayenze njengenhlanganiso kumalunga abo phezu kwendaba ezehlukeneyo okubalisa uhlelo lozima asset, kuveze uMahlangu.
Ama-natural resources atholakala ezigabeni azasetshenziswa yini ezigabeni atholakala kuza thuthukisela isigaba. Abantu bathe lokho abakuthembi ngoba babonakala kathi sikuthi khona amandla wonke acentralize eHarare, yonke into inqunywa eHarare. So ezigabeni lapho singakhangelela upani ole imethyl gas khona akwenzakali lutho konke lokho. So abantu bafuna ukuthi ngake yadecentralizewa kube le devolution ezigabeni benifinyelele ama-local leaders abo abe yiyo athuthukisa izigaba zabo.
Lanxa engekho ke waxotshwa ukutshaywa loba uhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo njengalokho okuvame ukubonakala kweminye imikhosi yokutshengisela, kuke kwaba lokuxokozela ngesikhathi evinjwa amalunga ehoza la ngoba bethi kumele bahlalele khatshana lesango ledale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.